Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni ziku 18 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izakhamizi zasebhalagwe zibikwa zizonde ziganunwabu ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana ebhalagwe, kodwa thina njengabantu bakumthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide, ngoba silabantu abaningi ababulawa, abanye baqatha lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngabo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho aza kwethula khona amazwi akhe ngesimo sesizwe, i-State of the Nation Address.
Futhi mayuyi bantu bezimbabwe nxa kuyikuthi upresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanyaza ukuthi ukhetho luzontshiwa lusi imkhonomi ngaphi.
Namhlanje kuhlandla lesibili lohlelo lwethu esikhangela indlela uZulu weMandebeleni avota ngayo, sixoxa lomnumzana Albert Mhlanga.
Ende ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babe lokhu bakhumbuza ngezaphu, ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi nabantwana bakankomo bathi bebona ngani bavotela abantwababo abezaphu bengakakhangeli okwezalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ezinye izakhamizi zasebhalagwe esigabeni seMatopeleland South zibikwa zizonde ziganunwabu ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa ukulila lokuhlonipha abafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Uhulumende ubika ebhade ngesamende lapho okwakulotshwe ukuthi lapha kulele abantu abangcwatshwa ngobunengi, ama-mass grave ngesilungu. Lokhu kuvele ngeviki edluleyo ngemva kohambo olwenziwe inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party kulindawo. Sixoxe lomkhokheli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga balaleli. Okwenzakalayo yikuthi sasuka lapha saya eBhalagwe ngemande siphelekezela ama-journalists ayevela ngaphandle kwelizwe. Ngethemba abantu abaningi abakwazi ukuthi eBhalagwe lapho kulama-mass grave khona abantu bethu ababuzwa ngombhuqazwe, i-ZANU-PF government seyathatha indawo liyana yayikhonvetha yaba yimatopo district Heroes Acre. So-ke sathi sifika laphana sathola ukuthi kuma-mass grave ongu-2 sokuplastelwe laphana kwavalwa ukuthi mass grave, okuyinto esathi thina ngoJulayi sicina ukuya khona sihambisa undoda waseSpain layo owayebuka ukuzobona indawo liyana. Sathola ukuthi ngenyanga kaJulayi kwakubhaliwe sibili ukuthi mass graves njengenhlala yenza, kodwa ngosuku lwangomvulo sathola ukuthi sebecitshile baplastile, kanti njalo bakha le tomb of the unknown soldier okwakuyisakhiwo esasingekho before khetho lungakafiki. Sithole ukuthi futhi le ndaba bayenze ngesikhathi se-Heroes Holiday okwakha i-tomb of their non-soldier lokucitha amabala lawana abhalwe ukuthi mass graves. Kodwa esikwanisile ukukwenza, sikwanisile ukuhwaya i-plastile ngoba besifuna ukuthi lo mlungu abone ukuthi into esikhuluma ngayo sibili biliqiniso ukuthi kulama mass graves. Sahwaya elilodwa, sathiya elilodwa livaliwe ngeplaster.
Manje like lakhulumisana lo hulumende na?
Hayi, asizimiselanga futhi ukukhuluma laye ngoba uhulumende lo ulihlongandlebe uqhubekela phambili ezwisa abantu beMathebelelendi ubuhlungu. sinanzelela ukuthi okuqala vele kwakurongo ukuthi iBhalakwe iye declare ukuthi siyi district heroes eka sinanzelela ukuthi laphana kulele abantu ababulawa nguhulumendena lo khona ngombhutazwe nxa babefuna ukuba le ndawo abazayigcina bethi ngiyama heroes eka lababulawa ngesikhathi sempi yenkululeko kwakumele baqande enye indawo okungekho lapha eBhalakwe. Laphana sinanzelela ukuthi bafaka nje leyana indawo bayibiyela uthango bese befaka abantu abathi ngama-ovethi bezavala evidence yesikhathi sabo bekulala abantu ngoba eceleni kwama-masgrave la ngu-2 kulamangcwaba ambathi ngama-ovethi amathathu eligoqela uShoko Dube lo mguni lo munye owesithathu ongavezwanga ibizo lakhe ngoba ingcwaba lakhe kalakhelwanga.
Zona izakhamizi ezihlala duze lalindawo zithini?
Izakhamizi zakuleyani indawo ziyesaba kakhulu. Kuke kwenzakala ukuthi sithe sihamba lebheji likaZulu mhla ka-25 May sithi siyayakha iplagi elokwenza labantu bethu abalele khona phana eBhalakwe. Sathola ukuthi ngalelo langa kwasokuvimba amapholisa ehlome ephelele engagqise eqhakala efuna ukuthi khona avimba ukuthi abantu bengene laphana. Abadala bahle bathotshobala bona la abalutshwana ababekhona. Uzathola ukuthi lokuganga khona lokho okwenzakaleyo khona phana eBhalakwe abanye abadala izakhamizi zakhwaphana kasikwazi ngoba vele cabanga ukuthi abahamba besiya kwenza lokhana bakwenza bengabantu abalihlekanyana mhlawumbe futhi uthole ukuthi engcwe vele babengasuki khona phana eBhalakwe. Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana eBhalakwe kodwa thina njengabantu bakomthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide ngoba sihla abantu abaningi ababulawa abanye bacatha namhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngapi. So ke sithina uhulumende mayeqinisile ukuthi indawo leyana yaseBhalakwe uyayinakekela kakhulu sikhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe kafake i-tomb of the unknown Gugurahundi victim ngoba baningi abantu ababulawa laphana abanye bavunjululwa ezintabeni. So asisize akhiphe wahisachole siyana ese-tomb of the unknown soldier ngoba siyirelevant endaweni liyana sifuna ukuthi kwaziwe ngamathambo alabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lohulumende phezu kwalolu daba yehlule. Lokhu sekudaba olufanayo abantu abaningi abalahlekelwa izihlobo kumbhuqazwe weGugurahundi bathi bafuna uhulumende abahlawule njalo axolise. Lokhu yiko okufunyanwe intatheli zindaba elodumo umnumzana Zenzele Ndebele ngesikhathi epheka udaba lukamabonakude i-documentary ngesilungu olumayelana ngalo mbhuqazwe. I-documentary le izethulelwa umphakathi ngeviki ezayo eHarare mhlaka 29. Kodwa amapholisa akhanya ezama ukuphazamisa uhlelo lolu ngemva kokunqolonga uNdebele izolo besithi bafuna ukulubukela lolu daba kuqala lungakethulelwa uZulu. Kodwa uNdebele ukwalile lokho. Asizweni echasisela uNtungameli Nkomo weStudio 7 okunenge okumunyethwe ludaba lwakhe.
I-documentary le ibuza imibuzo yokuthi kanti yona iGugurahundi kwakuyini, yayiyi-genocide yini, ize kwenzakale kwakuhambe njani, kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezabhulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabana. Kanti wona ama-arms kit lawo ayevele khona yini, angakabani bayengekabani? Nxa sikhuluma ngama-tourist athunjwayo, ama-tourist athunjwa yini, ethunjwa ngubani? Bese sikhangela futhi i-property yeZipra eyathathwayo yayinganani, imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi, ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kupropathi le ezipra eyayiningi kangaka eyathathwayo.
Minengi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu mnumzana Ndebele, uyitholile impendulo?
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe-involved ngesikhathi seneso. Ngikhulume labo ama-accountants ezipra, ngikhulume labo odabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama-victims, ngikhulume labo abantu ababesesotsheni ku-5 brigade ngesikhathi seneso.
Udaba lwengqungquthela zeGugurahundi yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula, uluphethe lalo?
abayibo ababe phakathi kwe-ground baziwa, and of course bangalandula, but i-evidence that is there is overwhelming. Akulanto abangayenza, siyakwazi ukuthi bayabusa, bangakwenza abakwenzayo, kodwa ngelinye ilanga befile kumbe bephila i-justice zabakhona.
Ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abatshiyeneyo, kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye?
Ngikhulume lawo ama-victims ikakhulu, i-documentary leyo ibingakhangele ikakhulu ama-victims amaningi, but ibikhangela a certain section of ama-victims. But ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathebeleni lobukhona kathesi singabulinka njani ne-ground, and there is no way ongathi wena abantu bamathebeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga nge-ground, ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo, zidonki, zinkomo, zimbuzi. Abantu babulawa ababe yibo abasebenzayo bengoteacher, bebesebenza ku-government, into zabo ezinjalo. Abantu basebeswela ngemali yokuthi yesikolo, abantwana banama-birth certificate. Abantu ubuyanga bemathebeleland, ukungaphucuki kwemathebeleland, ukuswela ingqubekela phambili emathebeleni, asingeke sikukhulume singakhuluma ngokuthi kwabangelwa yini, and imbangela enkulu yi-ground.
Ekukhulumeni labaphathwa kubi sehlakalo lesi, bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili?
Abantu abaningi bafuna i-compensation, bafuna ukuhlawulwa. Kukhona abantu abalimalayo nakathi sibalo belimele besiya esibhedlela besebenzisa imali yabo. Abantu bafuna ukuthi inkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagwe ekhempu bezinikwe. Kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kathi abantu ababulawa entumbane bangcwatshelwa ngaphi. So abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso, ngoba lelo ngcwaba kalikho. Bakhona abantu abathathwe ebusuku babulawa, akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngaphi. So uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona? So kuningi okungayenzakalanga, kuningi okungayenzakaliyo. Bakhona abantu abangakwanisa ukuthethela abakudile kukholelwa lokho, kodwa bangeke bekuthethele ngoba ingcwaba likababo kalikho, ingcwaba likakhulu wabo alikho, abakwazi ukuthi lingani. Bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10 15 egodini eliyi-1, uyathethela uthini kugcwele izibongo zonke? So yizo izinto zenza abantu abafuna zibeniswe.
Uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende kaMnangagwa ukuluphatha lolu daba?
Khonoko okwenziwa ngamapolisa ngathi i-example, kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kaMnangagwa kazimiselanga ukuthi idaba lo-ground lelo ebhekena nalo elilungile.
Lo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele, intatheli zindaba elodumo obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lePhalamende lamuhla, lapho azakwethula khona umbiko omayelana lesimo sesizwe, i-State of the Nation Address. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwemali, uqonga kwentengo yempahla kanye lomkhuhlane we-cholera, okuyikho iningi elikhangelele ukuthi uzakuphatha emazwini akhe. Umongameli Mnangagwa uthi idale lakhe le-cabinet izolo belicubungula indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane we-cholera lokunye okuhluphayo elizweni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi umongameli Mnangagwa ngoba bengangqobanga ngokugcweleyo kukhetho, okubangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika.
Ngiyazi ukuthi wagijima waqhatsha uprofessor Thulincube, waqhatsha uCassidy Coventry, ezama ukuthi agcobe uhulumende wakhe ngepende ngani mhlanyalentsha, kodwa ukuthi ulepende ezindala esezingolezi lokho ezikhonapho. Njalo yena ngokwakhe akakhethwanga okusemthethweni, njalo kusuthiso semabhizinisi emhlabeni wonke jikelele ukuthi ngajontshanga ukhetho. Khonokho kuzamhlupha, khonokho kumele kulungiswe.
Lingabe lilesiqiniseko sokuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe bathandabuza ukuthi umongameli Mnangagwa engabe wanqoba kukhetho yini, okungabe kuyikho okwenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki?
Kulula kakhulu ukwazi lokho, ngoba esikhathini esiningi emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha uPresident uZuma atshintsha khona uMinister we-Finance, ibhande lakhanya lisiwa uthese ngilo wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi iRand yaqala ukuqansa njalo emazweni amaningi kwandukuthi nxa inogwenta upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa kube sokuthi wafaka uminister wefinance kumbe ufaka icabinet lakho futhi i-economic yalo ukuthi yethuke kancane yenze ngane layo iyazibonakalisa ukuyimagreta kwapresident Mnangagwa ilegitimate wachaya umkhonomi wawa kancane bathe befake icabinet entsha bafaka uminister entsha i-economy yawa futhi kancane lokhu isiba kunose dive siya ngaphansi ingakhanya ukuthi ngane ifuna ukuqansa ngephezulu yilo yikho lokho okusegcekeni okutshengisa ukuthi akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abosomabhizinisi athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa president Mnangagwa ukuthi angasebenza kahle ngomkhononi njalo ukuthi ngabe ngalathi imali yabo kwele Zimbabwe ingaba lempumela enhle. Akulambuzo kumbe akulakuthandabuze ukuthini upresident Mnangagwa ulegitimate njalo kukhanya uzulu womhlaba jikelele ikakhulu osomabhizinisi kabamthembisa ngako.
Njengoba kunguye okhona kuminyaka le ezayo emhlanu, libona kusenzakalani kwezomnotho?
Sithi mayuyu bantu bezimbabwe nxa kuyikuthi upresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanya azi ukuthi ukhetho luntshontshiwa lusi i-economy ngaphi lusibusiyele emuva abe sesithayi ngaleyo ndlela ngcono siboniseni ukuthi njengezizalwane zezimbabwe singalungisa njani lelo daba. Ngilokuthandabuza okukhulu ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa ngokuba i-legitimate work angazama ukuqhuba iminyaka e-5 lokhu nesenzakala nje umkhoromo siba emuzi kangaka abantu bezimbabwe bosiyo lokuthi bangathenga kuphisinkwa izinto zikhwela nsuku zonke. Angibona ukuthi angaqinisele ukuthi azame ukwenza lokho. Nxa efuna ukuzama ngiyazi ukuthi bake bakuzama lo president Mugabe. Ngibona ngani isibanga abakusokathe siyayiso sihle kakhulu isibanga esiyobuzimanyana.
Amalunga enu edale lephalamende lizawakhuthaza na ukuthi acubungule udaba olwama-electoral reforms njengoba lisithi ukhetho lwatshontshwa?
Ye, livele labona ukuthi ngelanga lakuqala nje ama-parliamentarians engene kudale lephalamenti awe-MDC avele amisana le ndaba yokuhlupheka ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo labantu ababa bekhangele lo khetho abafana lezisebenzi zezek lama-commissioners yakhe.
Sizwile ligconwa ngumlawuli wedale lephalamenti ukuthi abengalucubunguli lolu daba kodwa kuthi sokufika isikhathi sokhetho beqalisa ukuthi hhayi lokhu lalokhu akwenziwanga.
Khanye kani layo umuntu wezami ngiyothanda ukuthi ebelokhu esithi i-MDC kumbe ababantu aphikisayo kule zinto angazinsanga sikwaziyo ukuthi umthetho waleZimbabwe ngendlela oyiwo khona manje ubudinga ukuthi ukhetho lusetshenzwe ngendlela eqondileyo luphumise impumela ezinakuzulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi MDC, umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo ingcazelo kamphathi ntambo ogatsha lwabohulumende bezabelo ngamanyathelo athathwa nguhulumende ukuba leqiniso lokuthi izabelo ziphiwa amandla okuzibusa phansi kohlelo lwe-devolution. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwamphathi ntambo moyo, ukukhethwa kwabaphathi ntambo bezabelo kuza kwenza uhulumende azingcono izidingo zazo, hatshi ukuthi kuzaphazamisa uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Uthi uhulumende ufuna kubakwazi ukuthi iziphi inhlelo ezidala umnotho ezenzakala kusabelo ngasinye, nokuthi lezo nhlelo zenza malini, nokuthi malini yaleyo mali engena kuntuthuko yabantu bakulezo zabelo. Uthi uhulumende kazwelonke uza kwelekelela lezo zabelo ezisalele muva ngentuthuko. Le yinto esiyemukelwa ngabaningi abathi leli nyathelo lizadala umnotho ezabelweni lithuthukise amadolobha amancane, kanye lokubona ukuthi akulandawo enothiswa ngokuvela kwesinye isabelo sona sisala sihlaselwa ibuya nga. Isizalwa sezimabho umnumzana Aaron Dube uthi amandla entuthuko kaZulu asezabelweni zabo.
kulicebo elihle ukuthi manje kuqalise ukusetshenzwa kahle. Siyathemba ukuthi wonke ama district lawo alezi zinto abangaziletha ku economy sifisa ukuthi bawaxhase ama district bayachange labe ama cities.
Le yinto emukelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana David Tsori yena othi nxa indawo zonke sesithuthukile akukho abaza kuyagcwala kwezabanye.
Kungathiwa imali kumele iqalise iHarare ibisibuya so developer ama cities lawa. Usukhulumende kavumele devolution of power abantu bazinakekele bona ngezigaba zabo ukwenzela ukuthi lemsebenzi bazicreatele.
Unobhala jikelelo webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bandla lakhe lisekela ngocweleyo uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Umabhena uthi ukuhlasela komkhuhlane wekholera okuqhubeka manje kufanele kube isifundo esikhulu sokuthi kuyingozi ukuthuthukisa indawo ezilutshwana elizweni.
Kwenza ukuthi kwehluleke ukuba lohlelo lolo esilithi devolution sokwenze ukuthi wonke umuntu ofuna umsebenzi agijima eHarare ugcine abantu sebegcwala eHarare lejidungwitsa. Kumele uhlelo lolo olwe devolution linked to development lube khona lwenziwe kungabi ukuthi abantu bonke bakhangelele ukuyathola umsebenzi edolobheni elilodwa.
Uhlelo lolo lubizwa ngokuthi i-devolution ngesikhiwa lupha amandla kuzabelo okulawula intuthuko yazo. Isibonelwe ukuthi indawo elezenjiwayo eziningi iyasebenzisa kwezentuthuko ukutholisa abantu bayo imisebenzi kanye lakwezinye inhlelo zokuhlasela ubuyanga emphakathini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Namhla kuhlelo lwethu lapho sixoxa ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMatabeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezivota ngayo. Siyaqhubeka lamhlanje. Abantu ababhalisa ukuvota esigabeni sakobulawayo bayedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili i-243,146. Kuthi eHarare kwabhalisa abantu abafika phose isigidi esisodwa 849,128. Isiphathamandla somanyano MDC Alliance obe kulibandla elithiwa MDC umnumzana Albert Mhlanga siqale ngokumbuza ukuthi kanti kungaba yini okwabangela ukuthi ibandla lezano PF linqobe kangaka esigabeni seMatabeleland South lapho lelibandla elanqoba khona kuzigaba phose zonke ezilithumi lantathu ngaphandle kwesisodwa nje kuphela esathathwa yi-MDC Alliance.
Okokuqala engingakutsho ngeMatabeleland South yikuthi eMatabeleland South uyakhangela ukuthi abantu beMatabeleland South yindawo ogcinwa khona inkomo. So iZANU PF yabona ukuthi babedingeko zenkomo babanika izinkomo ngamunye nikwa 5 abanye nga-2 ngawona lawo amalanga okuvoti. Ende ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu into bakhumbuza ngezaphu ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha ngabantwana bezaphu liyakwazi ngabantwana bakankomo basi bebona ngani bavotela abantwa babo abezaphu bengakakhangeli okwezanu. Lokwethusela ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzela iSouth Africa ngokubalekela nale inkulumende yezanu. So abaningi bangikhona bayakhalala nje lezihambi izanu nje sokufana lokuthi iyabe isizivotela nje yodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona kokuthoyo iMatabeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurawundi kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicatshangelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edanisayo esibili kuyo wonke umuntu weMatabeleland ukuthi abantu bakithi bangakhohlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawo nkomo zonezi ezilutshwane lokuzinkuku khonokho kulutshwane basebelibala izihlobo zabo nabantu bebakhomba amangcwaba anjeyana kuzisuthuzi kakhulu. Kodwa into engiyinanzelelayo ngeMatabeleland ikakhulu kulabantu abavele bengazalwa khona phana abasuka nje lande imisebenzi abantu labo sebebaningi kakhulu kubaningi boBedbridge yibo asuwo bantu bakithi basuke besibesiba le nhlanhla yokuthi bangaba khona phana abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakazila kuthi gqa babe ngamamembers of parliament bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngathi bavela.
Kona koBulawayo ke ubona ngani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo?
AkoBulawayo ngikhangelele sibilo kweminyaka ephose efana 15 to 20 years izano kwabasozi beyivotele nini. Ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi, abantwana abaningi bayaqeda ezikolo, bahlakaniphile, bayafunda, abasweli imisebenzi. Ungananzelela ukuthi uPresident nxa ethi uyagraduatisa abantu kasakhephi umsepho ukuthi abakuleyi section sukumane seyigraduatisa. Every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini, emabhentshini, emabrijini. Abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazi behotele lapho koBulawayo.
Kulandela okwenzakale kukhansili yakoBulawayo ukubana abantu besebekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo, ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle?
Ye, njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu, njengoba singabantu sibonisana, sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu. Khathesi ukuthi laba bantu bebengafunwa ngabantu kunzima ukuthi sikutsho, ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary, bawina ama-primary. So umuntu ngayesewina i-primary aphinde ahanjiswe ezeki ayewina ezeki, kuba nzima ukuthi njwana se-announcewa lapha ukuthi sengukansila kumbe sengumeya, bese thina umuntu lona akakumelanga ukuthi a-announce. Kodwa into eyabe iqakatheke ukuthi nxa umuntu engena kuma-primary, nxa umuntu bengamfuni, bakhona abadliwayo phela abaningi, abantu kababazi. So kutho ukuthi bona laba babebakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakoBulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance osokulibandla elithiwa MDC, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lalelani njalo elinye ihlandla lapho esixoxa khona ngabantu sikhangela ukuthi isigaba seMathebeleleni lakoBulawayo kanti vele bavota njani njalo bayahlala bevota njani.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa ethole isikwelede semali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$250 million okuyimali yokuvuselela umnotho welizwe. Umsakazo we-ZBC uthi imali le evele kwinkampani ye-Gemcorp izasetshenziswa ukuphathisa amabhanga ukuthi uZulu athole imali njalo ithenge lokusilelayo elizweni okufana lamafutha ezimota, imithi, lamandla kagetsi. Isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele indaba ebelesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ezinye izakhamizi zaseBalagwe zibikwa zizonde ziganunwa ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho azakwethula amazwi akhe ngesimo sesizwe i-State of the Nation Address namhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.